Yeah, for all the relations to be number one, I was affectionated. Iyayikhuphuka ngoba basazama ukuthi bayenze i-restitution but ikhanya ngathi i-recovery manje kathesa ngoba abantu abanabadlile bengumbotaamin bawelwe yindlulela ngemandla amabhasi emini bazame ukuthi babakhuphe bathola i-progress yankhona was very slow so kusasiya kathesa ngathi abantu sebethokana ngabantu asebeshonile kuphela
sisike sezimbiko yokubana iningi lalabo abatshonileyo izidumbu esezitholakele ngabavela ezimbabwe kuliqiniso yini lo
ya but bekungathi kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthini asebehlala kuleyana indawo leyana forafana balindele ukuthi bahlole i-information ebheleleyo iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawi labemozambique of course abezimbabwe bakhona-ke bahlolekale kodwa-ke abantu esibekhanya ngathi baphatheka kakhulu ekudingela i-information khona ngale sebehlala khona kusayithi kakhona bebengathi ngabemozambique labemalawi bebengathi baningi kodwa abezimbabwe fani babe khona ngabo
yona kahle kahle imbangela yengozi le selike layizwa yini
ya bona abathwaba abacabangula ngezama-bisding abo balembono ethine ngoba ama-files alanibisding abatholi umnyazi webisding akatholakali ama-engineers akhe akatholakali ama-architectures akatholakali kodwa bayacaba ukuthi yaba yifeyila ye-structure yakho ukuthi mhlawumbe imixa into ezingekhonkrete abazisebenzisayo azange zibe up to standard kazi kungenza ukuthi ngoba kakhulu into ezingamaslav bamakholobu fanele abe nesithile esibakhona phakathi mhlawumbe besingekho or besiyi-poor quality bacabanga ukuthi kungaba yikho lokho i-investigation yokuthi iqhubeke siya phambili manje
khona kuliqiniso na ukuthi izisebenzi zikahulumende ezihlenga abawelwe yingozi zithe zibona ukubana abantu iningi labantu abakhonapho isibo abadabuka eSouth Africa basebeyekethisa ukudinga kumbe ukuhlenga kungaba liqiniso
ya kungaba liqiniso ngoba ma into eyisenzakala bekulabantu abaningi bebuye njengamathimu amanye amathimu ayefika edrobheka asuke e-western cape asuka e-eastern cape ehlen seteni but entambami izolo ma ngithi ngiyafika abantu ebesebesele abalokhu ebadize ayinamba khona seyiphansi kakhulu sebezanahafu yabantu ababekhona ma-incident reportwa kungaba liqiniso khonoko.